Siyabonga sithandekile lojonga ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Eqiniseni akusizindawo. In fact singathi kusenza kube uyesi ngoba ecineni kwelanga sicine sesikhangela izinto ezingaqhathekanga. Sesibhizi sigijimisana sesiqambana ngamagama.
Unkosikazi Grace Mugabe uthi umkakhe uMongameli Mugabe uzasuswa esihlalweni ngonkulunkulu kuphela hathi abantu nje makhaza. Umphathintambo wezabelo uxotsha amakhansila eGweru njalo umisa amanye umsebenzi esithi ikhansili ibingenzi kuhle umsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza emazweni zikhala ngokuxotshwa kwezisebenzi eZimbabwe zisithi umthwalo wokondla imuli ezisekhaya usuza kuba nzima okuphindiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkamongameli Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, uthi umkakhe ungumkhokheli owakhethwa ngunkulunkulu njalo ubusa ngendlela elokuhlakanipha okuvela kumdali. Ngalokho, unkosikazi Grace uthi umgabe uzasuswa ngunkulunkulu esikhundleni athi abantu nje mathupha. Unkosikazi Grace wethule amazwi la esebhinga namuhla. Kuviga intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Unkosikazi Mugabe onguye njalo unobhala omkhulu wohlangothi lwabesifazane ebandleni leZANUPF ubekhulumisana lozulu weBhinga obebuthene endaweni yamavinkili eBhinga Center ngesikhathi eye ukuyavuselela uhlelo lwezokulima ngokuthelezela olulempahla ebingasetshenziswa selokhu lwasungulwayo lolu hlelo ngomnyaka 2005. Unkosikazi Mugabe uqhubeke ethuka owake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru, umkhokeli welinye lamabandla aphikisayo umnumzana Morgan Tsvangirai kanye labenhlanganiso ezisebenzelana lozulu. Uthethele lithuba unkosikazi Mugabe ukuthuka obengumsekeli kamongameli unkosikazi Mujuru embeka umlando wokukhuthaza imisebenzi yokungezwani phakathi kwamalunga ebandla leZANUPF endaweni yokuqhuba imisebenzi yentuthuko emfanisa lesigiqabulongwe. Umgabe uthuke njalo umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai embeka umlando wokungabi lothando kuzulu weZimbabwe engofuna amandla okukhokhela nje kuphela. Utshela uzulu weBhinga unkosikazi Mugabe ukuba abohlakanipha angaze ayengwa lokudlelezelwa ngabenhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa uzulu abeza kibo bethi bazobatholisa usizo kanti inhloso yabo kuyikuqhubekisela phambili imisebenzi yalabo abafuna ukugenqula umbuso kamongameli Mugabe. Kodwa umkhokheli webandla eliphikisayo othukiweyo laye umnumzana Morgan Tsvangirai utshele Studio 7 ukuba inkinga ngomongameli Mugabe kuyikuba sewazitshela yena ukuba nguye ozabusa kuze kube nini, wengeza ethi ezakufa lelizwe kanye lebandla. Inkulumo kankosikazi Mugabe isolwe ngabaningi eHarare abagoqela umnumzana Mxolisi Siziba othi ukuthukana kungalethi inguquko kwezomnotho welizwe.
Eqiniseni njengesizukulwane seZimbabwe lokhu into eyenziwa ngumama wethu esingathi uChrist kuyangisa eqinisweni, ngoba nxa uthi umuntu osebangeni lakhe eyakhuluma into enjalo emphakathini, thina esiphansi kwabo sisenze njani? Kumele ukuthi yena asenze sibe abantu abanjani abahlonipha abanye abakhokheli belizwe loba sebahlamuka zombe zokutheni, kodwa at least izinto abazenzayo before ezinhle elizweni kumele sizikhumbuze. Akho nto ukuthi ebambe bethethiswa phambi kwabantu, even labantu abethu bona nxa sesibakhuzula bayakhuluma amabala afana layo nalawo akhulunywayo. Yena umfazi kamongameli ekhuluma into ezinjalo emphakathini kuyangisa eqinzeni.
Usiziba uthi akukhangeleleyo yena labanye yikubona uhulumende ethuthukisa izigaba okubalisa sona eseBhinga libuyele ilizwe kusimo salo ebesikilwe kuminyaka yangemuva hathi kube lokhe kugconwa abantu abangelacala inkokheli ebandleni yeZANU-PF isazukuba yiyo evoxileyo kuyo yonke le iminyaka engamachumi amathathu lanhlanu isembusweni.
Eqiniseni akusizindawo, in fact singathi kusenza kube uyesi ngoba ecineni kwelanga sigcina sesikhangela izinto ezingaqhathekanga. Sesibhizi sigijimisana siqambana ngamagama kulokuthi sihlale phansi sikhangele ukuthi yini ezasebenza, yini esiyifuna elizweni lethu ukuthi kube lentuthuko.
Ekupheleni kwalomhlangano lozulu webhinga, uNkosikazi Mgabe unikeza abantu izipho ezibalisa amasepa amabili, amafutha okuphekisa ayisilinganiso se 2 liters, irayisi lempahla yokugqoka umuntu ngamunye. Isigaba sebhinga sazakala ngokukhetha amabandla aphikisayo ngoba uZulu wakhona ehleze ekhala ngokuthi uhulumende engabanakekeli kuyisigaba esisalele muva kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere namhla uxotshe amakhansila amabili edolobho leGweru wamisa umsebenzi amanye alitshumi lantathu agoqela umeya esithi ebengenzi kuhle umsebenzi. Amakhansila amathathu ngawebandla leZANU-PF kuthi amanye wonke ngawebandla leMDCT. Lona ibandla leMDCT lethu leyombiko lisola kakhulu isehlakalo lesi lisithi liqhinga leZANU-PF lokwehlisa inani labasekeli balo njengalokho elithi kwakhulunywa phambilini kokhetho luka-2008. Sixoxele gqwetha labaxotshiweyo laba umnumzana Brian Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya okwenzekayo ukuthi emini namhla uKhasikwere unike amakhansela zethu ama-suspension letters ukuthi bangabuya emsebenzini bangasebenzi i-contract. Kusaziwa ngokuthi ngabakwazi umsebenzi bayehlule ku-manage i-contract. So yena usefuna ukuthi abasuspende ukuthi abone ukuthi kumi njani.
Bangaki?
Thina sibe 15 amakhansela e-ANC but ababili ubese ba-experience njalo sekusele 13. So bonke bengu-13 abasuspendileyo namhla three others until i-councillors.
Manje kuzathathwa nyathelo bani?
Ya thina sifuna ukuthi siye e-court, i-continual court bekwa-administrative court ukuthi si-challenge i-decision yakhe ngoba thina uyaconvince ukuthi yena akanamandla okususpenda amakhansela. Current constitutional setup kufanele kwenziwe independent commission and also thina siyakwazi ukuthi lokhu ayisiko kokuthi kuyenza umsebenzi wakho kodwa ukuthi bafuna ukuvala izinto ezenisele izinto ezampiye bafuna ukuthatha ilend around Gweru for purposes of giving to people in 2018 in my election and our candidates have been resisting that so siyazi vele ukuthi vele politics le yakula nje ukuthi kule nto e-wrong eyenziwe.
Manje pho nxa kuyi-politics abeZANU-PF baxotshelweni la?
Hayi hayi lokhu ukuthi babefuna ukukhomba ukukhala. Yabona ukuthi sikhuluma ngokuthi ikhanselile abantu abangu-18 and 15 of them are MDC. Yena akefuna ukuphungwene njengathi youth yawo.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha elimela amakhansila edolobho leGweru. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zithi ukugunyulwa imisebenzi kwenkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe sokuzithwalise amagabha avuzayo ngoba lokho sokusitsha ukuthi zonke indingeko zempilo ezihlobo zazo eziseZimbabwe sezisemahlombeni azo. AbeZimbabwe laba bakhuthaza uMongameli Mgabe ukuthi asebenzise amandla akhe ukumisa lesi sigumula ngesikhathi idale lephalamende liphakathi kokwesulwa kwemithetho ebangelela inhlekelele yokuxotshwa kwezisebenzi mahlayana. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba.
abezimbabwe laba bathi bakhathazeke kakhulu ngokugunyulwa kwezinkulungwane zabantu emisebenzini yabo eZimbabwe. Bathi ukuthelelulaka ukuthi amankampani lawo athola izigidigidi zamadola esebenzisa labo bantu lamhlanje asebelahlelwa iganga. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Washimabizela uthi lokho kwenzakalayo kuchiye ubuhlungu obedlula obomhelo elizweni jikelele.
Into lezi sizizwayo ekhaya leziphuma ekhaya ziyashock. Kuyabonisa nje ukuthi ilizwe abasakwazi ukukontrola vele lapho bayakona sesiyekugcinene. Uma kuthi 20,000 people abasela umsebenzi kusho ukuthi bonke abantu lawa bazotala kwenza osela abanye yibo bazojamba amaborder basiza ngapha. Kungenzeka ukuthi xenophobia iyenzeke futhi because zoba sesibaningi kakhulu khona lana.
Umnumzana Farai Chibaya yena uthi okuzwisa ubuhlungu yikuthi kulezinye imuli ezivele zingelazihlobo emazweni okokuthi nxa bengasantshontshanga baza kufa ngendlala.
Sekunzima kakhulu vele uma kunjalo. Nawo wonke umuntu maybe ubheke kuwe so into mayivela ungayiphulananga so kuyinkinga vele. Uma kathi uSpani angakatholi imali maybe akabhajethanga kunomuntu ukuthi angacalela kuphi.
Kodwa uMabizela uthi labo sebezathwala amagabha avuzayo njengoba sekusitsho ukuthi indingeko zonke zemuli eseZimbabwe sezisemahlombe abo ngapha emazweni.
Masisebenza sisebenza umfo sibamba ngapha omunye obamba ngapha sihlanganisa maye uzothola ukuthi sokusela nomuntu uyi-1 nje ungapha nguye sekumele abe breadwinner ye family yonke kuzoba nzima kakhulu. Even kungavela isifo ku family abantu bonke sebebheke umuntu lo usebenza ngapha eSouth Africa.
Ngakwelinye icele umnumzana Jibaya ukhuthaza umongameli welizwe ukuthi angameleli ukuthi iparlamente izipasise umthetho wokunqabela izigumula lezi ethi ngoba lokho kuzathatha isikhathi eside. Uthi umongameli kufanele asebenzise amandla akhe ukwethula isinqumo sokuthi kungasabi le nkampani egumula umuntu mahlayana.
At least makuwa nomthetho wokuthi umuntu makunekuthi athole le problem kunawantu wakhona umthetho wambhekaphi. Siwa ngamalungelo njengokuthi umuntu mawasebenza kanjalo akho ukuthi athole imali mawuthi abantu bayamcosha immediate kangazi vele ukuthi uranga laphutha liyenzile.
Umnumzana Mabizela uthi umbuzo omkhulu asebelawo yikuthi izaba khona yini imisebenzi ezinkulungwane ezimbili abayithenjiswa nguhulumende nxa laleyo emilutshwana ebivele khona isibhidlizwa ngabomo.
So kuneminyaka eyi-2 idlule after le campaign le bathi bazenza 2 million jobs in 5 years. Kusho ukuthi if it was possible kwakumele so far so kune something like 500,000 jobs bayenzileyo. But after that siyabona ukuthi abantu sebe lose ama jobs than ukuthi sithole le msebenzi le bas promise. And kuyabonisa ukuthi vele ayikho into le employment le bakhuluma ngayo.
Ingcwethe endabeni zemisebenzi zithi sebedlula izinkulungwane ezimbili abantu asebexotshwe umsebenzi ngemva kwesinqumo sedale le Supreme Court esathi umqaji ulelungelo lokwazisa isebenzi sakhe ukuthi umsebenzi usuphelile sekusele nje inyanga ezintathu ukuthi lo msebenzi uphele. Ngemele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Kusenjalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi ukulahlekelwa imisebenzi lokho kwenza impilo ibe lukhuni ikakhulu kwabesifazana njengoba inengi lixotshwa esitaladeni nxa lizama ukuthengisa impahla ezichiyeneyo. Asizweni amazwi kankosazana Grace Mathe isiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU ekhuluma ngalolu daba.
Akuhlukananga kakhulu ngoba xa ungasedla income uzaphilwa uthi. But kubomama especially the single ones lama widows kuba nobunzima kakhulu ngoba nguwe ubaba nguwe umama so ngaso kube njalo sibile kuyahlukuluza. But ukuhlukuluzeka kwakho navele akunyeke ngakuyihlukanisa lakobobaba ngoba nxa usulahlekelwe umsebenzi kungasela income. Okubuhlungu kathesi ukuthi whether usebenze iminyaka emingaki 40-50 iyaretrentshwa ukuthi uyihambeli nje imali yakho ende uzayilinda ungazi ukuthi ibuya nini kumbe nini kumbe nini. Abanye bethune besifa kuyo so really kulobunzima omama bathwala nzima. nakunokwenzene emsebenzini sikhona ukuthi sibaprotekte but si-approache abaqashi babo singakhulumanga ukuthi ihlupho lolu olwenzakala enkampanini silithongo kanye siyabakhusela sibavikele but silungisise izinhlupho zabo. Kuhle ukuthi ube lilunga ngoba nxa usuyele lihlupho i-union iyakuyela kuze kube semcineni bengazi andiyazi ukuthi abaqashi babe belokhu be-aphila kuze kuyefike e-Supreme Court. So wena nxa ulilunga akulalokho olukhiphayo. Nxa ungaselunga siyakuncedisa kodwa bayakuleva ababuthi i-10% ngoba awusile lunga labo bayakuncedisa but bekuchaje i-10% of ilokho benefit eyabe uzayithola especially kulabantu abasebenzile. But 10% kuya ngama-union i-industry ekhona le-union ukuthi thina but generally elokhu esetshenziswayo i-10%.
Lo ngonkosazana Grace Mathe isiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abesifazana kunhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama i-Women's Round Table siqhubeka sihlaziya indubo esezidalelwe izimoli ngokugunyolwa okwenziwa izisebenzi kulandela isinqumo sedalele Supreme Court. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthetho ndaba weSupreme Court owedolobho leConnecticut konapha eMelika usunqume ukuthi isigwebo sokufa asiseyi kuba khona kuleli dolobho ngoba sisephula amalungelo kaZulu. Umongameli wakwele Nigeria usephe ibutho lelizwe lakhe inyanga ezintathu ukuthi linqobe iqembu lamalwa icatsha ele Boko Haram. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle lokunye okufanayo ithi iZimbabwe ikhangelelwe ukusebenzisa imithetho yayo ekulungiseni udaba lokubulawa kwesilwane ebesidume ngegama lokuthi nguSiso. Umnumzana John Scanlon, osibalukhulu weConvention on International Trade in Endangered Species, iSITES, uthi akula mthetho kunhlanganiso le engayisebenzisa ukuthi kubotshwe isizalwane seMelika. Umnumzana Walter Palmer wabulala isilwane lesi ngomjoko lesibhamu. USkanlon uthi izilwane ezinjengoSicil zicatshangelwa ukuthi zingaphela du emhlabeni kuzwekazi le-Afrika njengoba kule goqo emangalisayo enqabela ukuthi zizingelwe njalo ukuthengiswe izitho zazo. USkanlon uthi kungaba labanye abantu abanguhlanganiso le abazama ukuthi izalwa izilwane zingabulawa ngesikhathi somhlangano wesites ozakwenziwa ngomnyaka ozayo kwele South Africa. Omzingeli weZimbabwe umnumzana Rafael Ndlovu uthi kuvimbelwe ngendlela ezithiyeneyo ukuzingela izilwane eZimbabwe. Asizweni exoxa ngodaba lolu lokusetshenziswa kwenyama yezilwane lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ikuthi indaba kaSisila ngiyizwanga kuhle ngangekho la mngansegangeni ukuthi vele khona kwenzakalani kangikwazi. Kodwa-ke okunye okusuka kwenzakale kukhona okuthiwa i-quota transfer ukuthi inyamazana iyabe ingekho ku-farm A then ube sokusenziwa i-quota transfer ivele ku-farm C izozingelwa ku-farm A. Kodwa-ke lokho kuyabe kumele wona ama-parties omabili okhangela umnikazi ka-farm A lo mnikazi ka-farm C babhalelane incwadi. Esikhathini esiningi i-parks iyayifune ukuthi leyo ncwadi bayibone lapho.
Singathi nxa selibuleleke inyamazana leyo, inyama iyangaphi?
Esikhathini esiningi inyama isala khona lapho kwina leyo ndawo lapho etshayelwe khona. Ngathi indawo kule ndawo ezikanje kule safari area eyabe ikhangelwa i-national parks kulama private farms. Ama-private farms ikakhulu inyama ithathwa nguye nalowo mnikazi weplazi.
Kuzobuya ke enye indawo?
Elukuzeni e-parks, i-parks i-safari area. Kuyabe inyama iyabe izathathwa ngena lo muntu olelease agreement onguye owavunyelwayo ukuthi khona kumele azingele kuyena leyo ndawo.
So ke asithi ke sokubulewe isilwane la inyama iyangaphi?
I think njengalapho kwatshayelwa khona isisile inyama echi ukuthi yathathwa kibo bona abanikazi befarm
ukuthi basidla kumbe siyadliwa khona vele isilwane.
Yes, bayadla abantu. Yes, futhi basidla. Nxa ukuthi nxa kwakusemthethweni babeza sinika abantu besidle. But nxa kuyikuthi sasingekho emthethweni maybe bangabe bebasilahla ngoba nje banjilo nje ukuthi indaba yakhona ngizizwanga kuhle. Angikwazi ukwenzakalani.
Kodwa singathi kuvame kanganani ukuthi abantu bedle inyama yesilwane?
Ah, bayidla. 99% siyadliwa isilwane.
Ha, asihambelani labo mangoyi kanti.
Hayi, mangoyi eganga nothi ekhaya.
So ke inyanga ke phela la ziyangena khona.
Ngabe sifuna amafutha. Ezinye zithi sifuna ibhonga, but ibhonga lesiwana ngaze libone mina.
Umnumzana Rafael Ndlovu ngomzingeli. Enye yenhlanganiso ezimela izakhamizi zeHarare iCombined Harare Residents Association namhla isole kakhulu ukudilizwa kwezindlu ezedlula ikhulu iCouncil yaleli dolobho elokitshini leBudiriro izolo. Umunicipala uthi izindlu lezi zakhiwe endaweni ezingavunyelwayo njalo uthi abanikazi baqhubekele phambili bazakha lanxa nje ebebaxwayisile ngaphambilini ukuthi bephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla seCombined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo lo councilor weHarare eSouthton umnumzana Peter Moyo. Umlilo usungula lingxoxo.
Futhi umasipala kalandelanga umthetho ekudilizeni lezi zindlu ngoba iconstitution yeZimbabwe ikubeka egcekeni ukuthi nxa umasipala kunomuntu osebenzise umhlaba kumbe wayathi lapho kungavunyelwa khona kumele ahambe ayedinga ukuthiwa yi-court order ukuze adilize lezi zindlu. Lokhu umasipala kakukwenzanga njalo kumele kube le-alternative ukuthi abantu bekhitshwa lapha bakhitshwa bayangaphi. Lokhu kakulandelanga. So thina njengenhlanganiso sithi umasipala wenze ongekho emthethweni khathesi sikhuluma nje kuneemoli ezifika 100 families ezihlala phandle ezihlala egcekeni kulamalanga adlulileyo zivela legcekeni zivela phandle kule mkhuhlane eminingi kulamasela kule nto eziningi ezingabawela.
Councilor Moyo, ziyalisola kakhulu inhlanganiso zezakhamizi ezigoqela iCRA eka Baba Umlilo ngokudiliza izindlu lezi, lithini ngalokho?
Okokuqala abantu okufuzeka kuzwisise ukuthi khona abantu laba abadilizela izindlu babevele bephiwe mbani, baphiwa ikansili yini, baphiwa ngohulumende yini, kumbe umuntu wapho ngusuka eGweru wasuka eNkayi wasuka eMtare wabuya wathi vuyani lapha abantu bagijima. Abantu bonaba balezincwadi ezavela kukansili ezithi madoda lingayakheli khonapho indawo zonezo azivunyelwa. Nabayana ama-land barons sebebatshela ukuthi khona lingakulandeli lokho, liyaswela indawo zokuhlala. Yebo, sokwenzakele khonokho okwenzakaleyo. Thina sesithi alright, indawo ezingajawajeshwa mkabuko, indawo ezingabo-Harare South, indawo ezingabo-Epworth khona ebudiriro njengoba kade seliyakhile, sesiyaregulariza thina njengekansili. Ayisuwo mlandu wenu abantu abarongo ngama-land barons, lina selijubeke kakhulu. So yikho sesilungisela amaphepha ukuthi sihlale kuhle. Lezi izindlu zethu ezibegcekezayo yizindlu eziphansi kwamaphayipi esiphansi kwamagesi, yizindlu ezihamba phezulu kwe-sewer system, yizindlu ezihamba phezulu kwamaphayipi amanzi. Asisoze sikuvumele khonokho. Abantu laba babeyakhathi nasiwabona, but sabatshela amapholisa lawo ayakwazi, sabatshela ukuthi abantu laba bayenza into engekho emthethweni. Bathi hayi, thina khonokho lathi asoze sikukwalise ngoba kule-politics phakathi.
Uyakhuluma lapha ukansila Mlilo, uyamvikela umansipala, uthi abantu baphambanisile ngoba nanku bebehlezi phezu kwamaphayipi amanzi.
Thina siyasebenzisana lomasipala endaweni eziningi, njalo kasifuni ukuthi umhlaba kamansipala uphongeuthatha nje okungasemthethweni, ngoba umhlaba ngapho kuthatha ngekho esemthethweni kunento eziningi ezivukayo. Ngakubi la maphayipi amatsha amahle awamanzi, ngakubi la ma-services amphiwe abantu khonapho. So thina njengenhlanganiso siyakhuthaza ukuthi umansipala kumbe abantu bahlale lapho okuvunyelwe khona, kwenza ukuthi umansipala akwanise ukubanika ama-services. Kodwa umansipala wayengaphi laba bantu sebele minyaka behlale ezindlini lezi? Ubengaphi umasipala abantu laba beyakha befake i-foundation indlu ize ine? Ithi indlu simile, umansipala besebuya afike adili kwizindlu. Ama-land barons la akhunywayo ngakamusha. So okumele ahlukumeze ngoba ngulo muntu yini, ngoba ubathola ukuthi ama-councillors amanye la akhunywayo ngabanye bangikhona bangama-land barons. Izisebenzi zikamansipala zikhona futhi khonapho, ngoba lamhlanje sihambile sayenza umhlangano ne-chairman wecala abanye abaninginingi, sathola ukuthi kulababizi amaningi akhulunywayo ezisebenzi zekhansili kulamabizi amaningi akhuluma ama-councillors amanye adla imali zabantu. Yebo, siyavuma kule politics, yebo siyakwazi okwenzakala elizweni, kodwa futhi umansipala kumele ngabe wathatha amaqhinga okuthi alungiselele ludala.
Ama-land barons akhulunywayo kanye labo lama-councillor lawa abethatha izimali zabantu, Councillor Moyo, lenzani ngawo?
Ama-land barons la ayaziwa mnumzana, and uhulumende uyakwazi labo akanikazi ezanu p f ayakwazi. Aso ama-land barons asuka kwamanye amabandla kuye ngamanga la, mina ngiyakwazi khonokho. Abantu bona babathatha indawo okungekho emthethweni, baphunga ukuthi ukansela wendawo leyi ngubani nguzibani, babhala izincwadanga. Yikho sebefake ikhomishini iza kuphumisa xa iyikhomishini efair, ngoba abantu bona abanyakwazi khona kuvela kulemthetho yendalo abayenzayo. Mina ngiyakwazi, mina ngabe ngabanye abantu ngiyako, but abantu bathikoyo bonaba ama-land barons la ayaziwa mgqeke abena babehamba besithi khona uyazi lapha abantu begijima ogomwe kade sibabotshwa. Yebo, i-politics zabo khona le ezamanasikele ezama-fascialism, but waye kuyenza abanyanga useveni kade sibabotshiwe ngale emabhuku nxa kuyikuthi amapholisa nohulumende njengoba yena izishilo umzana ukasukwele ukuthi uzababopha akababophe sibili, ngoba thina sithi khona abantu yebo kade behlezi endaweni yayingasizo, kodwa kungaba kuhle yini ukuthi khona siyekele abantu behlezi phezu kwamapayipi amanzi? Kungaba kuhle yini siyekele abantu behlezi kwamapayipi akwafekthi abantu bona abahlezi khonapho? Kuzaafektha abantu bonke, abantu bokuyabe sebekhala ukuthi ukhona ikansili iyasiphambanisa iyayekelani abantu laba besakha. Laba abantu besakha umlilo uyakhuluma lapho ukuthi khona imunicipal waye ngaphi, sasikhona sibili, but sabanika inotice ukuthi khona madoda lingayenzi khonokho. Bama ne-politics zabo begqoke ama-t-shirt ukuthi akuhlulwa lapha kuyo, kodwa i-politics being politics bayakujenga kusasa. Lapha sebejengiwe abantu sebekhala futhi
kwegqibe ngamafitshane mlilo.
Hayi, thina sithi njengenhlanganiso umansipala kumele alandele umthetho. Ngakho-ke kuyenhlanganiso sesibhalele iZimbabwe Human Rights Commission sisithi ukuthi umansipala ngala lungelo lokuphunguduliza izindlu zabantu engahambanga wayekhoti. Sesibambene lamadoda wethu eZimbabwe Legal Human Rights, likhona ugwalo luzangena ekhoti kusasa lizimisa umansipala umsebenzi wabo wokudiliza kwezindlu zabantu ngaphandle kokuthi athole i-court order. Njalo kulama-compensation amanye sizawadinga ukuthi laba abantu abadilizeleyo baninzelane ngumansipala, ngoba umansipala kumele alandele umthetho. Nguyo phambili ngokukhuluma ngokuthi umthetho kumele landelwe, kodwa awuyi ngapha aphinde abhize izindlu zabantu ngokungekho emthethweni. So kulento eziningi ezingahambi kuhle khonapho.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngowenhlanganiso yezakhamizi i-CRA obexoxa endawonye lo Councillor weHarare umnumzana Peter Moyo. Kwane loko lamhlanje sihlobo zami, olivalelisayo, nguntungameli Nkomo, lilani.